So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla zikufonto likazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba sinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadeli onguye i-candidate ye-MPship enkayi. Abantu besisithi masimnika i-candidate esiyifunayo, yena aqambe eyakhe ayifunayo.
Kodwa owethweswa icala lokubangela lingxabangxoza umnumzana Hadebe uyakuphika lokhu.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yamakhomishinasi wokusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi eTsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso.
Lapha kwenzini? Satshiselwa phakathi. Ngathi izikhewu asifamuleni umgubazile, sibe sidubule phansi. Saphuma lo zikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu o-Star Rally enkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo lanxa labo ababikwa babhalisa bengelamvumo ebandla labo besithi bazancintisa okukhomba ukuthi bayabe bebabili esigabeni sinye. Amalunga enkayi abikwa engelamvumo abalisa omnumzana Busani Sithole, Mandla Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Lamo Banda, Wan Ncube, lo nkosikazi Sambulo Maphosa abakuward 14, 16, 20, 23, 28 lo 25 ngokulandelana kwabo. Unkosikazi Maphosa uthi iningi labo lisola ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela inkayi South edalele parliamente umnumzana Jabulani Hadebe ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama primary elections ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kusigaba se-caucus. Kodwa umnumzana Hadebe utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
I-final candidate selection process u-stage number 4 yenzelwa ko-Jeki Business Center lapho owakumele ama-ward wonke awenkwayi South angu-15 abuye azokuthi gwaqa wonke ama-ward afinyelela ukufika ngaphandle kuka ward 25 ongazange abambe isikhathi. Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yamakhomishinasi wokusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika. Bebhalisa kumafomu akwazi ukuthi yikwini owakubhaliswa. So kwathi amacommissioners lawa amanye ayekhona abafundisa benkayi sebebhala i-report yabo babhala ukuthi khona amawadi wonke abekhona akhethile laba abakhangelele ukuthi khona bebe ngokhansila ngaphandle kukawadi 25. So kwenziwe konke lokhu kwatholakala ukuthi sokulama-report amabili emahhofisini awe-Citizens Independent Selection Panel. So kulama-results amanye ayiwo abhalwa ebusuku. Then le report enye ebhalwe ngamanye ama-commissioners ukuthi uward 25 kazanga yenze iprocess ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha but this time kwenzelwe khona ngale kuward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lo nguye ayincintisana laye wayelabantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho aluzange lwenziwe. Bafakwa elinye ilanga. kodwa akwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga. Wangifonela mina engitshela ukuthi hayi yena akasenelisi ukubuya. But okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumdudusi Ziba ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo. Ngoba ungakhangela ama results even bese kusenziwa ama nominations ku stage 1, umdudusi Ziba wathola 52, umama uSambulo Maphosa wathola 48.
Ungachasisa ukuthi kwezinye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani?
Ward 14, uBusani Matemba Sithole wathola 19. Then ubaba okubizwa ngokuthi nguLakson Chuma laye wathola 19. So kwakule draw. But okuyikho okwayenza ukuthi ubaba uLakson Chuma acine ephumelele yikuthi uMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio lakhathesi inhlamba zakhona lokho zikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhitshwa lapha emsakazweni ka Studio 7. Ward 28 owayewinile ngu-1 Ncube ovele engukansela ka-Ward 28 lakhathesi. Kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi ama-village lawo aseku-Ward 16. Then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-Ward 16 yayisivele isikhethiwe, ngangcono kwenziwe iprocess kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus khona ngale kuward 16 lawo unikezwe ithuba. Umbaba u-1 Ncube wahamba khona ngale kuward 16 venza leyo caucus. Lo wanqobayo u-councillor Servison Khumalo wathola 91, then u-1 Ncube wasothola 21. Uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle wavukela ezekhi esiyatshintshisa i-address yakhe wasetshintshisa le polling station ukuthi yena usengogonye. Kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenze ukuthi umuntu uyabe esuka kuvillage yakhe esiya campaigna kuward lapha angasahlali khona.
Ama primary elections lawo wawaqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni?
Labo abasolayo angazi ukuthi indaba yasola mina kulokuthi nxa belensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho, i-Citizens Independent Selection Panel le-Candidate Grievances Handling Committee yibo ababekhangela ngokhetho. Mina angizange ngithi abantu bayenza ama-primary. Lokho kwakusenziwa libandla, kusenziwa ngama-commissioners kule benikezwe imvumo yobukhokheli bebandla.
Alo-ke ngumnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inkayi South edale lephalamende engwebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa, yena othi ibandla lakhe lazama ukumncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhansili kodwa wasenqaba ngoba elandela ukufunwa ngabamkhethayo.
Okwenza amabizo abe mabili, ubaba uHadebe onguye ikhandidethi ye-MPship enkaya. Abantu besisithi masimnika i-candidate esiyifunayo yena aqambe eyakhe ayifunayo. Mina ngahamba ku-caucus point lo omunye wami umduduzi Siziba wayengekho. Mina abantu ababe supporta mina babe ngu-20, ababe supporta umduduzi babe ngu-4. Then amanye ama-ward abanye babe ngene unopposed. Then amabizo ma esebuya sokubuya abantu ababe ngivele bengekho la ku-caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngemva kwe-caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama-primary emawadini. So thina sayala uku-attend ama-primaries akhe lawo ngoba u-president wayekukhulume clearly ukuthi kakusoze kube lama-primary elections. Ama-primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi bezosupporta i-candidate abayibonayo ukuthi izaluza ebucineni mhlaka 23 bese besithi mhlaka 23 bona sebe siyavotela ibandla lawo. Then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no, asingeke sisinjani si-attend entweni enjalo. We had to withdraw from ama-primary elections akhe and abantu abaningi bazavotela ukansila wethu lo-president wethu. Okuka MP ubaba lo asimbonanga engubaba oqondileyo. Abantu benkayi bonke bayakwazi ukuthi abantu abakhethwayo abangena unopposed ku-caucus wabakhipha wafaka bakhe abafunwa nguye. So umuntu onjalo uzaqhubeka yenza into yakhe ekuhambeni kwempilo yethu kusisiya phambili. So uyaphambanisa ibandla besibona ngani kusho ukuthi sihle simblock before he goes anywhere. thina upresident siyamsupporta at full cost. Siyamsupporta ibandla siyalithanda kakhulu.
Sixoxelaye umnumzana Hadebe uthi okokuqala waphuza emhlanganweni lapho okwakukhethwa khona, lanxa sokulele bekwe elinye ilanga wafica ukuthi wena umnumzana Siziba ulosekelo oluningi okwedlula olwakho. Ungathi kwahamba njani lapha?
Ngiyakuzwa sithandekile. UHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngiyesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga. Nikazange abuye emhlanganweni. Safika ngo-10 thina emhlanganweni lo, saze sasuka ngo-5 ntambama. Njalo sasingasoze siwu-athende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzokwenziwa ama-primary vele. Wasengilandela emzini wami uHadebe. Lapho okwakungaba yi-9 kilometers from i-point yona leyo esasikiyo. Wazofikisana lami sokusebusuku ngama-7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi mina uzanginika enye i-position. Of which leyo position mhlana we-nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position. Ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho. Mina ngenza engithunywe ngabantu, angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe. I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonithatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nxa ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo, promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula. And it was late ngabo-4. Kakhulume ngelanga ele caucus. Kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe sizirobha.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo okuthiwa ngama-double candidates njengani. Amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni. Ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na?
Angiyeke ngikutshele ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba thina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha. Thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu, kwafakwa ku-chat group ukuthi wonke umuntu owanominethwayo kahambe ezekhi enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu. So thina sathola wona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona, sangenisa wona. Ukuthi umbani osayinileyo, we never knew that. Kwakulama signatures, thina sacabanga ukuthi ngxe yibo president, yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine. Ukuthi ngabantu aba-unlawful, we never knew that.
Lo ke ngonkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 25 enkayi, lanxa ibandla lakhe le-CCC lisithi kwakhetha umnumzana Mduduzi Siziba.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi eCholocho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Bathi njalo abahlalisekanga kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifa kabuhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetsho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi sombhuqazo weGugura wondi esigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labomakhelwane abachiselwa ezindlini yi-5th Brigade.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokhu engihlupheka. Angikwazi ukuthi ubabami umpumamami ngawusaphila kumbe lokhu engalengesowashona kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngabo. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotho.
Unkosikazi Ntombana Sibanda ose leminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa, kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi. Uthi iGugurawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
sachinselwa phakathi ngathi izikhewu asifamuleni umgubazini sibe sidubule phansi saphuma lo zikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle abatshaya ngendlini badutshulela phandle sabaleka thina lobo zikhewu onamphathi azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ngcwabalinye. Uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basi njalo ukuthi abafuna izaphu babame ngapha abafuna izano bami ngapha salayiniswa salayina ababe sasikuzaphu sasibaningi saba baningi abezano baba mathiswa.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owayengumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo. Umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalewela izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswela abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga isekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakale futhi.
Amazwi kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ukufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause? Former President Robert Mugabe said Gukurawundi was an act of madness and we question.
Umandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lweGugurawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi udaba lokuthi ababhalisa ukuncintisa kukhetho ngemva kokuba umthethwandaba wenomination court usumele ugqibe umsebenzi bavinjwe ukuncintisa luza kwahlulelwa kusasa. Lokhu kutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungavuma lesi sicelo, amalunga ebandla lesisi alichumi lambili engazithola engasekho kukhetho kunye labamanye amabandla. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umphathindambo wezamandla kagetsi wele South Africa umnumzana Kosiyasho Ramakopa uthi ele South Africa selizama ukuncitsha ukumisa ukucitshwa kwamandla kagetsi ngesikhathi sokuthisa ngoba indingeko yawo iyakuba isehlile. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakubona Studio 7, sakubona Studio 7. Into esenzeka la eZimbabwe leyo kusase into enzima kakhulu nje. Ngoba eZimbabwe nje ma kungabambananga nje amaShona namaNdebele, kuba inkinga vele ukuthi iZimbabwe ibe right nje. Kuba inkinga enkulu kakhulu ngoba ayikho into engalungiswa nje. Le abantu bengabambananga, kunzima kakhulu. Mara ma bengabambana nje amaShona namaNdebele, bazokwazi ukuhlula nabo nje ukuthi ma bevotela umuntu abamvotelayo ephume kungene omunye umuntu ozokwazi ukuvusilizwe. So manje malokho ebekusabhizi kusaliwa nje kunje ayike kulunge, mara singabambani siyazi sizohlula nje eZimbabwe ingaphuquka nje kube nento ezinhle kakhulu eZimbabwe. And lokho ukuthi iparty lengiyani kuba inkinga lokho amaparty izonke iparty yaseZimbabwe onke amaparty asiwathandeni nje sonke nje.
Awu Studio 7 linjani, siyalikhulumisa Sihlobo, linjani indawo ngendawo, hayi siyalibingelela lonke khona apha emsakazweni.
Siyalibingelela lapho ku Studio 7 siyalibingelela basakazi, siyabonga umsebenzi omuhle liwenzayo especially ukusisakazela indaba eziphathelane lelizwe lethu lizwe laseZimbabwe. Ngike ngigxile kwezombusazwe, mhlawumbe lelami ivoice linga exister or ku-appear ku Studio 7 ehlelweni lenu. Sikhangele indaba kaJob Sikhala, silesicelo esikhulu kakhulu kumthungameli we-CCC uNelson Chamisa ukuthi nxa ezathola ithuba lokuthi ethungamele eZimbabwe lihluziye kabanzi, ehluzisise lezo ndaba zalabo bantu abaphakathi kobuhlungu ngenxa yobunzima bezana. Into yokuqala esiyicelayo le esibili, ukuze zonke izinto zilunge lapho siyacela ukuthi elungise umgwaqo, atsho ukuthi egxile kakhulu emashoneni, kabone kananzelele kabanzi ivindakithi ngale mathebeleleni ebone ukuthi yalungisa. Angibasoli kabanzi abantu abakhala becomplaina besithi this time ukuvota sebengangavoti. Engakukhuthaza kibo labo bantu, kambasoli futhi kamvumelani lawo. Engakukhuthaza ukuthi let them not give up, kabanga yethuselwa kumbe bengabi lokuluza ihope because there is still a chance. The good ruler is selected by the nation, so bona laba bantu abeZimbabwe let them be united, bebe bantu bo one, be voter so that they can remove ubunzima kulapho. Siyabonga ukusiveza lathi enhlelweni zenu. Inkosi lithungamele ngomsebenzi emihle liyenza
Studio 7. Siyabonga izinews zilalele singaphe kezi mathebelele South. Awu bakithi ZANU-PF ayikele ukusihlolela every year nxa ukuthi kuyabuya ama elections bangenisa igreda emgwaqweni, umgwaqo ovele uyisifula besenza iswele erosion. Hayi mana bekuyebekuyele ukusihlolela thina bethi balungisa imigwaqo. Imigwaqo leyi how many years bethatha ilizwe emakhiweni, kumele ukuthi aluba kulethara la alube imigwaqo leyo lethara, bafake igreda emgwaqweni oyisifula besenza iswele erosion. Xa izulu lithi liyabuya liyakhukhula umhlabathi wonke lwana uyahamba, abantu abafunyele ukuhamba begebha lapha lalapha, bona bagebha wona umgwaqo ngokwabo. Awu ZANU-PF ke la nto leli yenzayo. Ngisekhezi, ngikhuluma ngisekhezi la endaweni yabo yena le abahlupha khona bechaya abantu kuwathu lapha, abayekele into le abayenzayo leyo kugreda umgwaqo besenza isweli roisini lapha befusa izifula nje.
Siyabonga. Hayi asambeni siyovota madoda, asambeni siyovota. Ke sikhipheni amanyala la akuthiwa ngumnankakwe laboyisi, umnankakwe namhlanje osengumnankakwe izolo kade ngumngane. Asike sikhipheni idoti zabantu lesi. Ngisola kakhulu ngimangazwe ngabantu kade benyele khonapha ePlumtree, mina ngizalwe ePlumtree khona. Abantu kade benyele babuye bathi kade kungasizinkwa, kungasima cold drink. Angazi ukuthi izithuta, ngiyazi ukuthi zezithethe ngudumo, sanga ukuthi zizahlala zinata ama-cold drink. I-cold drink yayinale inyanga kuphela. Nge-5 years uzabe ungayazi i-cold drink, kumbe angazi ukuthi i-cold drink siyifundela kubona abantu yi. Yayizondizani phambili nge-CCC phansi ngezani.
Ngathi njalo emsakazweni ka-Studio 7 linjani? Hayi siyazizwa izindaba. Ngathi kahle ngibone i-post kamnankagwa eyenze irali yakhe ePlumt. Ibandla leli likamnankagwa lilabantu, leli bandla likamnankagwa lilabantu, liyafostela nje abantu ukuthi lithandwe, vele kalilabantu kalithandwa. Especially yena umnankagwa vele kalabantu, kalabasekeli. Uhambe thatha abantu eGwanda, uthatha abantu emashonaland, uthatha abantu ukuyingcusonana kwakho, okungabantu ohambe kuthatha nje okuthengiweyo usezezivuna kaseplumt ukuthi utule sapoti. Kawula sapoti ke wasesikutshela ke thina, kawula sapoti vele kawuthandwa. Uyafostela abantu ukuthi bekuthanda, kodwa vele kawula sapoti. Kala sapoti walo, kala sapoti vele kaphume abantu akawamfuni. Uhlezi lapha ngenkani ngenxa yeami lamasosha namapolisa, vele kala sapoti lo walo. Kadingeke ukuthi aso umuntu ongabusilizwe lo, umuntu ophonga ukukhuluma inhlamba public phakathi kwabantu, ungathi upresident ongabusilizwe nalo. Sekule walo ke sihloniphe kancane.
Shelele ke sibonge bantu bakithi, sibonge ma-Afrika, sibonge titi sonke. Inyanga le ngiyamaqhawe ubaba uNkomo, Joshua Nkomo, Thimbo Tshitetsa, uNelson Mandela, uRolihlahla, abantu ababe nembono ephambili. Uma usithi uyabheka yonke into yabo yayihamba phambili pambili phuma pambili ibonakala ukuthi abantu bafisela abantu ukuthi babe nabantu banye so kwase ungenela ke imengela ezirongo zazofakwa ke ngamakhiwa sesifaka ngamakhiwa especially kwelakithi befaka u Margaret Thatcher besithi bona u Margaret ulongzeni zaphu wayithandana le ANC bathe besithi wayizaphu ithandana le ANC iphathe ngaso ziyafaya wina u Margaret Thatcher sisho kanjalo bathi bona njalo futhi wayizaphu ihamba lama Russia so iANC lezaphu ngabantu ababe kakhulu wayebehamba le USSR i Soviet Union so kwaba indlela ukuthi amakhiwa asesikhangela ngendlela wrong kanti labana abantu babesincedisa basincedisa ngendlela zonke nezikhali langemorali imorali phela ngisho izikhali mabe kunika izikhali ube nesimorali ukuthi hayi sasincoma phela sizwe sincombe sithi hayi amasega u yasincoma phela into basinika zona ngendlela yokuthi abantu laba babevele besincedisa kiko konke kuma alliances ethu konke ekuhluphekeni kwethu besincedisa so safela khonoko bantu bakithi safela nje into encane uma sasingahambi lama Russia angikwazi ukuthi sasingahamba nani abone kathi lo izanu kamgabe baze baqalisa ukuthi beyichithe ngo-1999 so kungena olokuzela laba belebha bathi hayi lokwanokwenda sihambisani nako siyabonga thank you
Studio Safe abahle abalaleli abasakazi wonke nje sisalela silishisela okuhle kuphela njengoba landi sifise bengicela la kibalwe hawu ngikhuthaza abanye bamuthi save madoda isikhathi sokutshona sibhunga siphupha ijani sikhulumana ngemhlobo sithukana senza lokhu lalokhu esesisele sesinakaneni kuphela sibe imbumba sibe munye sinakane into esiphumenile siphuma lapho asilandaba lokuthi ngomhlobo bani ozasibusa ngomhlobo bani kodwa sifisa nje ukuthi kube lo tshintsho lodwa sicela utshintsho nje utshintsho ke kupheka imali kwazana omutsha simbondi la upheka lokutshona sikhuluma ngabantu abangazi into abayitshola abathi yeyi imigwaqo yalungiswa amadamu agcwele bekhuluma ngento enye la eyangazakali ukuthi kanti bakutsho kuliphi ilizwe yeyi imali yezimbabwe i-RTGS ye selikhuphuka njalo bekhuluma ngento abangaziyo ngitsho ukuthi wonke umuntu uhola $10 lake lakubona khonokho leni ingozi le esikhuluma ngayo asitshintshenini asitshintshenini ngiyacela ngiyaphinda asitshintshenini votela iqembu olifunayo sesilinyezwe i-MRP ngoba ifaka ama-member of parliament angu-3 kupresidenti kayikho so ke i-3PC asihambeni layo kungakhathali ukuthi uchamisa lishona likalanga idonga yini asihambeni le-3PC onti kuphela into engicela
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza uzibuse elazakala ngokuthi 4th of July. Leli lilanga lapho iziphathamandla zikahulumende welemelika ezaloba ugwalo lokuthi leli lizwe selisuka phansi kombuso weBrithani, iDeclaration of Independence ngomnyaka ka-1776. Leli njalo lilanga elithakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo nguZulu Mathupha, ikakhulu ukuquphula inhlansi ezilumatha isibhakabhaka kumbe ama-fireworks. Imdeni layo iyapheka kudliwe kujatshulwe bebuthana abantu beMelika.
Yo, Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanj and badan kashan and jang on bobo. But look, but there's my king, but strapeling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, like in the shallow. I don't know, capelling, I go poke and put on go about potom and you put up a cock. Who knows the leaders, the people go back to pull a cock. A pork of a tongue, a sugalingos, a calling and bets. Not a strong at your tongue as well and bets. I shall sell him pep. No, capelling as well as pep. Look, contending to the bonandaba. Vele sikhethe lendaba double boss the level is high yabona leza maphatheke langibamba every time ngispitsa lithatha ama lesson and nakha the hustle the master the passion and brothers is cutting and testing the social no rap you got this is akaza bantwini yenge balunge funga goma mama ncube hanya bathusa vele bathuqe hey when I step in the booth oh my god yefunga cross I'm not the kind that you want to cross
yenge balunge ingoma kawakhiwe isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba udaba lokukhethwa kwababili abancintisa kusigaba ngasinye luqhubeka luhlasela ibandla le-CCC esigabeni senkayi. Abantwana balabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi etsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.